Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 4 Mpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi Ward 20.
Ibandla leZANU PF linqobe eleCitizens Coalition for Change izolo kukhetho lwama-by elections.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu beZANU PF. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption.
Ibandla leZaphu lithi ubusela obenziwa ngamanye amalunga akuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuphidliza umnotho welizwe. ELeFrance elingene kwisigaba se-quarter final emdlalweni ye-World Cup zalithulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezintathu kukhetho lwama-by elections olwenziwe izolo eBhinga leNkabazwe. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abakubandla leZANU PF banqobe eMberengwa, eGweru kanye lakuWard 20 eBhinga. Bekumele kwenziwe olunye ukhetho ezigabeni ezinhlanu eBhinga olumiswe lidale leHigh Court kulandela ukumangalelwa kwamalunga ebandla le-CCC uMnumzana Colin Mudenda othe akumelanga bencintise kukhetho lwama-by elections ngoba behluleka ukuhlawula imithelo yekhansili. UMnumzana Kutawashe Munsanka okubandlele leZANU PF eBhinga uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu eBhinga.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi Ward 20. Lapho iMDC eyayinqobe khona ngo-2018, iZANU PF inqobe kakuhle sibili ukunathisa amanzi. Ukhetho lube lilokuthula okumangalisayo, abantu bebejabula ngemva kokuvota, abantu bavote kakuhle sibili. Lokho kutshengisa ukubana ibandla leMDC kumbe iTCC labantu abayo abasela balandeli eBhinga sebebonile emgceke ukubana hathi ibandla leli alikhumbuli abantu abalilandelayo, alikhangeli emuva abakhokheli bakhona bengabafaka ezikhundleni bayanyamalala okwabe ukuthethisa kuphela bekhuluma okubi ngeZANU PF. Ngakho nje abantu beBhinga bonke sebetshintshile. Bebenenhlanhla sibili ukubana amakansila aba bengabhadali ama-rates akusabanga lokhetho kwamanyango 5 amawadi. Kodwa hathi ngikhuluma nje bosokunzima bebeyadliwa konke, bebeyaluza sibili.
UMnumzana Kutawashe Munsanka ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseBhinga. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esabeleni seMathebeleland North.
Kuliqiniso ukuthi iZANU PF kuWard 20 eBhinga RDC bathole amavoti amaningi ukwedlula awethu. Yikho engingakutsho okwakhathesi, angila amaningi amazwe engawatsho. Sikubonile okwenzakeleyo, sifunde okuningi, siyahlangana phambili.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo kuyaxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukumangalelwa kwebandla leli edale le-High Court uMnumzana Norest Marara othi kakhethwanga lidale le-National Council ukuba ncintise ukhetho lukamongameli oluzayo. Kubikwa njalo kulabanye abathi kabasencintisi kukhetho lolu, njalo kulabanye kuthiwa sebefuna ukusuka kubandla leli. Ukuze sizwe okuningi sixoxele loMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT.
Ayisikho qiniso ukuthi umduri ukomithi umpoyi sambe lovincent pandrik nabantu asebeshiye ibandla le-movement for democratic change. Ukomithi lo okhulunywa ngaye izolo lokhu nguye obe ngutshalimane we-national council yethu eqedise umsebenzi osasele owama-nominations njalo ababalisela ujuri abakabuyi ngokusemthethweni ukuthi batsho lokho abangabebelesolo ngakho ngoba umjuri nguye yedwa osethe yena akasoze asakuma ukuthi akhethwe ube kutsho ngaphambi kwayidolo kodwa nje akasakhethwanga kodwa usale ilunga lebandla ngokwazi kwethu akukho okutheni okwenzakeleyo kuphakamisela nabo-vincent twangekayeth asilabo ku-national council abaphiwa amathuba amaningi kakhulu ukuthi batsho ababekusisa kodwa lapho kwakuthinta khona ukukhokhela ukuthi kumele kukhokhelwe ubani hhayi kukhanya abantu labo bakhuluma okwabo okuyikho khona okwakuphumileyo njalo sizakubona kusenzakala e-congress so sesimele le-congress phaka-8 December ukuze siphumele inhlelo zethu zokhetho
kodwa kuyini okwenza ukuthi kuzwakale ungani sebesisukile kubandla kungabe kuyini okuhluphayo siyakwazi ukuthi-ke ulobaba u-Norest Marara ohambise uMonzola emthethwandaba kambe kungabe kubangelwa khonokho kumbe kuyini
obaba u-Norest Marara laba ngabantu abatsha ebandleni abangazaziyo inhlelo zebandla ukuthi zihamba njani nxa umuntu enensolo zakhe uyaziletha ebandleni manje ibandla ngase lizahlangana lazo emthethwandaba kusuka kube nzima ukuthi sibekwazi ukuthi ithanda le ndaba yakhona yiphi umsila wakhona yiwuphi asiyeke sikhulume ngendaba esihlangane lazo emthethwandaba zingazanga zibuye ebandleni kodwa ngakutsho ukuthi hhayi laba njengomafika izolo abangaziwuhle ibandla le-MDC abangeke nje babe lo muntu abangamkhipha ebandleni ngoba behluleka ukuthola even oyedwa osukumisa isandla ukuthi abanominate kuleso sikhundla ababesifuna sasivele sitshilo ngaphambilini ukuthi ku-MDC awusukumi phansi ukuthi ngifuna ukuba ngupresident abantu yiwo abasukumayo bathi sifuna ubani abe yilokhu ubani abe yilokhu impumelo yakho lokho yikhonokho ukuthi umuntu isengase sijimele emakhoti esegcwala kuyo yonke indawo ngoba uyabe ngelakho ukuthi uyabe ngelamhlaba ku-MDC
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT sixoxe laye esembembesi kasinelisanga ukuxoxa lomnumzana Norest Marara umnumzana Elias Mutsuri labanye bebengaphenduli omakhalekhukhwini ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngabanye abakurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa bubhidliza umnotho welizwe izaphu ithi ibandla elibusayo livika ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF hathi ubukhohlakali obenziwa iziphathamandla zikarhulumente izaphu ithi kuningi kakhulu okumotshe ilizwe okwenziwa libandla elibusayo lorhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abakubandla lezanu-PF bakhala ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli ngamazwi entshonalanga akesizwe umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla lezanu-PF uNdlovu usungula lingxoxo
iphupha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo izanu libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamanga uChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontshwa ndakathesi inkinga ekhona ezimbabwe ibuhuquluzi benotho ngabantu bezamtezi ama-sanctions angabe khona e-affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwalese zimbabwe so thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption akulungiswe udaba lwezembusazwe akulungiswe ama-reform angiboni ukusiba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yiwala
ama-sanction
hhayi ngiyamuzwa ugatheni ngivumelana naye uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emkhova i-corruption kayiyazi bandla iloba ngubani lobani sebe ngani balokhu gwelegwele kuye uziwe kuye lawa amabandla afikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu ule note engeke uyichasise but lowo muntu lawo kwekuhulumende yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance corruption number one lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mntfwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures besidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwisele into yama-sanctions but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani nangubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi ama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo yikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siya ku-anti-sanctions march yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda izifaka indlela yayo ethi yona no ama-sanctions naw athagethe abantu ababili abathathu kutsho ngendlela avela khona lokhuyana yikho esingakuthi thina i-public relations ise p r management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinduzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandle libusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizama ukuthi ngimqondisekiyo yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kasizameni njengesizwe sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions
lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu p f lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi lwezomvikela kule Bhrithani lusanda kwedula umbiko othi liyehla inani labasekela elerussia eliqhubekela phambili lihlasela eleukraine elebhilitane lithi lokhu kwethulwe luhlangothi lwe-russia federal protective service kuphenyo olwenziwe oluveze ukuba abantu abaningi bafisa ukuthi amazwe la akhumisane umlota lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-associated press abezindaba abe-reuters babika ukuba ngayindawo umongameli Cyril Ramaphosa wakwele south africa watshontshelwa imali edlula phose ingxenye yesigidi epulazini lakhe wazithulela isikhulumeli sikaramaphosta sithi okwamanje kayindawo loba kulabantu abaningi kwele south africa abathi kumele esuswe esikhundleni kukhangelwe ukuba ibandla le-african national congress lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho okuzakhulunywa khona ngodaba lukaramaphosta silesizwe ezamasiko
Benganamasiko
wenzi wemandla
Ngelo baba mkhulu
Benganamasiko
babe lobola
wenzi wemandla
Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuka lo baba umpofu umpofu Paul Mpofu kula ngale ke eKezi kumbe ngithe maphisa umpofu ke umpostoli umpostoli omkhulu kunjani baba
siyaphila baba dube linjani ndini
hayi siyaphila kakhulu singazilina sizokuthwa ke kulesiga khona ngapho lapho ngani kulomuzi otshayo uhamba njani khona lapho sishethu ngapho kwankhona
ye umuzi uyatsha baba dube kasazi ukuthi kuqhubekani kulani umuzi umuzi usuthwe izindlu zaphela zonke ezingu-4 zadabuka mabi sendela abezomdabu besiyakuzisisa ukuthi kungabe kuthanje kuqhubekani hhayi iqiniso kalitholakali kodwa umlilo uvuka nje kungena muntu ewuthungeleyo kubonakala kuvuka umlilo kuphela phansi uthitha izinto zonke
libona ngazani kwenziwa kwini wena ngumpostoli phela kufuzithi ngawe uyakubamba lokho kuhamba njani
bazamile ukudinga izinyanga nalaba amapostoli lawa amanye emadibaba namanye amapostoli amazayoni ukuthi ayesebenza acitshe umlilo noma achasise ukuthi kungabe kuhamba njani kodwa konke kube yize lani njengompostoli sibili ngiphangele ukuthi laphana kungabe kulesandla noma kukhona abomdeni abakwaziyo ukuthi kuhamba njani noma abakwenzayo bona kufuze bakhulume batshela abantu ukuze babancede.
Kuqale nini kolonku njalo ubonazani kungenziwani ngakho?
Into le duke isile nyanga phose ezimbili kulokhu kusitsha. Uma ke kuke kwathi kwangena abathandazeli besiyakhuleka, umbili wakhona uvuka khonapho khonapho bekhuleka, kube usale uvuka ngemva kwensuku ezimbili kumbe ezintathu. So into le kayifuni bantu abakhulekayo kumbe abashengela kiyo. So okungenziwa laphana ukuthi abezomdabu bancenge abanikazi bomuzi bakhulume labo ukuthi baziveze. Into enje babaduke yandise ukuba ngamalibho noma lokho okuthiwa lizimo. Abanikazi bomuzi bazephambanisile kwesinye isikhathi sizidinga ukuthi bayecolise lapho baphambanise khona kuyaphela lokhu duke.
Sicela uvale ngamafitshane kolapho utsho lokuthi nxa bedinga uncedo kumele baye ngaphi?
Uma bedinga uncedo ngcono khonake ngikutshoyo baba ukuthi kumele bakhulume iqiniso noma kutholakale inkokheli zomdabu abalutshwana ababili bayekhuluma labo abomdeni kwenzela ukuthi uma kuyibo abalesandla bayecolisa. Uma kungenjalo-ke futhi sebengaqhubeka bedinga abaprofethi bezinkonzo zayoni Trevor Apostle noma ngaphi babancedise babakhulume.
Ye lo-ke ngubaba uPaul Mpofu khona ngale-ke emaphisa besikhuluma laye ngesigazini esisenzakala komunye umuzi ouvutha khona amalangabi. Hayi, singavalelisa ngamafitshane khonapho Mpofu.
Siyabonga babuduke, kulungile kakhulu kulo msebenzi omuhle.
Ye, siyabonga kakhulu-ke baba Mpofu, ungadelela kusasa baba.
Siyabonga.
Ye, uhlelo lamhlanje besixoxa lo mnumzana Paul Mpofu ongumpostoli khona ngale-ke emaphisa. Siyambonga kakhulu, ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki. Ngiyabonga kakhulu ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani. Bemfuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga-11. UJesu uthi yena, kulo omkhulu kini lonke kumele abe yincebo. Ngakho nxa sikhangele indaba yobukhokheli, siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu. Emhlabeni ubukhokheli, abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla, bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu, bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo. Nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni, imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu. Abanye abantu bedubeka, yena kunguye ke okhomba phakathi, kunguye odla kuhle, kunguye enza yonke into yakhe yonke esetshenzelwa ngabanye. Kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso. Kwakubusa kule mbuso ehlukeneyo, leyo mbuso yayingeyamaRoma. Belobukhokheli babo, ubukhokheli babo babuyilobani bokuthi amakhosi ayesatshwa, amakhosi yasetshenzelwayo. Ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibaba bekhokheli bandla, amaFarisi nabo bonke ababezi amapriesti amakhulu ababekhona, abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu. Ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini. UJesu uthi ubukhokheli yukuba yinceku. Sihlangana loJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wathatha ke ithawulo wazembesa waguqa phansi waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe. Sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile, abantu behamba phakathi kwemhlabathi, behamba phakathi kwedoti yonke yayisiba khona zibutha yonke into. Kodwa uJesu wathatha ke ithawulo, wathatha ke isepa, waguqa phansi waqalisa ukubagezisa. Lokhu kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqile emzini yabantu, kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku. Njalo siyabona nxa uPawulu ekhuluma ngayo uJesu uthi wabane nomqondo ebhalela kwabeFilipi, uthi kwabeFilipians uthi wabane nomqondo onjengayo uJesu owathatha isimo sokuba yinceku, wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi, wazehlisa waba yinceku. Ngakho ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo, uNkulunkulu akukhangeleleyo, yilobo obokuba yinceku. Ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo, ngabe kumbe kusenkonzweni, ngabe kumbe umkhokheli kupolitika, kumbe ngabe ungumkhokheli esigabeni laso okiso sona mbuyinduna. UJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku, ube ngokhonzayo abantu abakulandelayo. Asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sibongile namhlanje ukuba izwi lakho lilamandla, izwi lakho lingumhedla. Nkulunkulu wami, kulabo abalaleli abazinkokheli, izwi lakho libasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho, babakhonze babe zinceku. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Ngiyabonga kakhulu balaleli, lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo. Sihlangane njalo ngeviki ezayo. Inkosi ibusiswe.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, ungathinelwa kusasa kwezemidlalo. Ele France linqobe ele Poland 3-1 namhla eKalta langena kusigaba sekota final. Kudaba olufanayo, izwekazi leAfrika selithembele kuMorocco leSenegal kumncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Wandlela iqembu labasakhulayo leyamazulu njalo esengumtshayeli kaChova uGuti Makari uthi akungeke kumangalise nxa amaqembu amele izwekazi le-Afrika engadlulela kusigaba se-quarter final.
I-World Cup i-unpredictable ngoba uzibona ama-underdog kuya yiwa-superman ama-big team. So into eyenzakalayo laphana lathi suke singasakwazi ukuthi kuhamba njani, singatsho ukuthi iSenegal singadla ingendi ngoba asisakwazi ukuthi kumenjani. OMorocco singatholi ukuthi njengoba yatshaya iBelgium singakwanisa ukuthi ibambe iSpain, but wona ama-big teams akusayiwo esasiwakhangelele njengakudala njengabo-Argentina ukuthi sasikwazi ukuthi adlala njani. So ubona ukuthi hhayi i-World Cup le endlela esiyibona ngayo, hhayi sesile kuyibamba ukuthi yona iyisimo esinjani. So kusuke kusiphambanise kubetting kakhulu ngoba thina sabe sifaka imali ezinkulu njengabo 100 usa kusiya phezulu.
Osakhulayo la engumdlali wenguqu uShane Zirewa uthi iqembu leSenegal lingayiphakamisa inkezo yezizwe zomhlaba zakudlala nje.
Ngendlela edlala ngayo iSenegal badlala ibhora elimangalisayo and akulayo into bebethemba ukuthi bazaphuma egroupini, but sebephumile. So into engicabangayo ukuthi abafana as our African icon, as our African prowess, bazaya kwanisa ukuthi winele i-World Cup.
Wadlalela iqembu lesizwe uRonald Kitiza Sibanda uthi okusuka kuphazamisa amaqembu ezwekazi le-Afrika kumncintiswano wezwe zomhlaba yikuba abadlali basuka bengasadonsi kanye kanye.
E-Afrika siyawuhlala ama-players akhona ngale phezulu, sibili adlala zonke indawo, Spain, England ngaphingani. Mina ngibona ngani kuyashota ikuthi nxa sesilaphana sibe yi-team sibe united. Yabona umbe senziwa ludubo lwe-Afrika, uyathola ukuthi umuntu sesidlalela yena yedwa ukuthi ngithole i-contract yokuya kwenye i-team. Ikanti labana abantu babe united bayakwazi ukuthi hayi si-team eyi-one. Ngiyakhumbula sisakhotshwa ngu-Westhof igame esakhotshwa i-Nigeria laphana, igame sebedla i-Italy laphana, uthi wayewatshela o-JJ okhotshe ukuthi madoda isikhathi sesihambile, asekeleni izitayile. Okhotsha baqasa ukukholisa sebekholisa sebe-leader and okhotsha nkhona agcine liluze ibhora lawa equalize. And two, thina kwesi sikhathi siyaba-excited nje silithi game njengakhona kade ngikutsho ka-ocoach self silithi game sekuqashwe izinto ezinecessary. Kanti wayesingadla ukuthi madodana sesilida la le imbeji le sifuna ku next round asivale nabantu labo engahlohle. Kube siye phambili si qualify for next round.
Iqembu leSenegal lizadibana lele England ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku. Ikanti le Morocco lona lizadlala lele Spain ngolwesibili ntambama ngehola lesihlanu. Amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Netherlands lona ilinqobele United States of America nge 3-1 nomgcibelo kanye lele Argentina lona ilinqobele Australia nge 2-1 kweminye imidlalo yesigaba seround of 6. Iqembu leJapan lizanqikelana lele Croatia, eleBrazil lizadlala lele South Korea, kuthi iPortugal lizatshana leSwitzerland. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculi ophuma koBulawayo ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa. Ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Mina ngisuka koBulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu koBulawayo kodwa hayi sibo bodwa engisebenzela abo, ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeyinsinyizi bona ababest e-Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambe ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngarelease ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akoBulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le sithatha yonke into ebisenzeka siletha till today siqoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi. December ngizabe ngisekhaya koBulawayo eZimbabwe ngizophefoma khona koBulawayo ngiphefome la se Victoria Falls so ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngama dates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi ngihamba ku Twitter ngumamozi officially ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku email ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngeze WhatsApp ngu +42.
Yes, yabankulu ke Robin Mlawuzi lale izulukandaba umthombo sithemba ukuthi sidube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.